America, not a Kubega in the Aweyama sanctions, China. We have nothing to do with it. We champion in chief, Chamisa Wakulumarako, Wati, Ama sanctions in Mila Hambe, but America, like, warning until Kukaga Tegilla.
Ithi njalo iMelika abantu laba baphatheke kumisebenzi yenkohlakalo esingathi corruption. Okuludaba lani elihlala likhala ngalo ukuthi inkohlakalo ivelela kakhulu kuhulumende. Lingathini ngalokho?
Hayi, njengoba ngikhulume kuqala laphana ngesithi mina iAmelika layo ifaka izijeziso after sebebona ukuthi inkohlakalo ihamba kanjani. So thina njenge-CCC saqala sikhuluma from the beginning ukuthi ama-sanctions kumele akhitshwe, but ma bebone kuqakathekile ukuthi bafake njengeAmelika, hayi thina siyaphonga ukukhangela lathi sibone ukuthi uhamba njani.
Abezanu PF bona bathukuthele bathi izijeziso lezi ziveza sobala ukuthi uhulumende weMelika akazimiselanga ukuvuselela ubudlelwano bakhe leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Mina ngithi mina ma sifuna ukukhangela ukuthi izikonomi ma sikhangela ngendaba ze-economy zamazwe wonke jikelela emhlabeni lapha bahamba through iAmelika, noma kuyi-finance, i-financial transactions, i-New York Stock Exchange. So ma iZimbabwe layo ifuna ukukhonsidwa, kumele ikhangele ukuthi izijeziso lezi zivela ngaphi, kuye bangazilungisa njani. Thina asilandaba lakho lokhu siyi-CCC, ngoba thina sabatshela sathi kumele babone labo ukuthi bayihambisa njani indaba leyo, ukuthi balungise into okumele iAmelika ikhiphe izijeziso.
Yona iZimbabwe siyazi ukuthi iphakathi kwemizamo yokulungisa ubudlelwano bayo leMelika lamanye amazwe angentshonalanga esingathi ngama-Western countries. Ngemva kwezijeziso lezi, ubona iZimbabwe iqhubeka yini izama ukudlelana lamazwe la, ikakhulu iMelika, kumbe la izahle ikhalale iqalise ukwenza okwayo?
Ukuhluphayo kathesi mnumzana Nkomo ikuthi we are a small world, we are connected, interconnected amazwe wonke. Imali zonke lama-financial transactions adlula through iAmelika. So ukuthi iZimbabwe layo izonde ithi siyenze izinto zayo, bakuzama khonokho since 2001 befakelwa izijeziso, akukasebenzi. Siyabona ukuthi kathesi sokuaffecta labantu abathengisa amatamatisi ezitradeni eZimbabwe.